indlela ukuthi ukhuluma nami, mina nami ngumuntu osendelele ngisebanzeni lalele ngikusenza komiti ebandla nkulu. So angazi ukuba nanxa esikulela ngiyabazisuda uyabe njalo futhi aphinde akhohlwe umfowethu ubabakhe ngokwakhe ubaba uJoshua Nkomo ngenxa yokubona ubana into zazingahambanga kuhle wathi kushiya isihlanga sibe so singahamba ngakuyike ngathi nani sisebenza sindawoni esikwazi ubana singabantwana bomhlabanzi abantwana bezimbabwe so angazi yekuna yena ubasolo alitshoyo mina engekho phakathi ulibona njani njalo ulibone ngaphi ngoba thina esihlakathi esingamandebele sisebenza kuhle lawo amashona sisebenze kuhle namakalanga sisebenze kuhle namatonga asebenze kuhle lamaveda lawo bonke nje abantu bokusebenza sonke ndawoni asibazilani.
Uthi ubaba uNkomo ngisho nje la kunhlelo zentuthuko isigaba seMandebeleni siyabandlululwa sithiwa phandle
intuthuko baba ilethwa ngabameli besigaba sikhuluma nje so ngoba kutawu kuyavota kuvotela amalunga ephalamente amakhansela nawe ufaka abantu abazafikelelwe yizimumumu bengakhulumi ngodaba lapho abavela khona intuthuko izafika njani ngoba phela umuntu othi akare kahle ngeke kwazi ushubo luhamba emajebeleleni ngaphandle ngokuthi kona umleli wangapha emajebeleleni angikhokhe kumalolo ngendlela egcweleni mina ngiye ngaba lilunga leli elephalamente ikona bhanga ethela ngabaphokoma ngathi ngibhoda empilo ngahlolura kalwane ekhenza wawufanye bathi ungaxhumaniswanga ukuthi usebenze kuhle ngahamba ngayo ubanga umsindo eparlamenti bawulungisa waqale ukusebenza yebo ye iyake ube namabhelida amkufe koda wantengizeka na ungakhuluma ngodaba lwakho lapho uvela khona into yenze iyenzeka manje futhi na since 2000 ngokuthunyela ama-MPs ayo e-DC ngakesho nge-TBC abakwaziyo yikufika eparlamenti bebanga umsindo bahlabele bengasakhulumi inkatazo esilazo kubangaba emajebeleleni so zabe sizathuthuka njani sithumela abantu abakwazi ukuyahlabela nokuba ngumsepharamenti kodwa ukuthi bayekhuluma inkatazo zethu esilazo nabo.
Uthi njalo ubaba uNkomo kumele kubunjwe umthetho oyenza kube licala ukubandlululana eZimbabwe. Lokho akusoze kulethe ingqubela phambili yini ngokubona kwakho alubana uthe kwenziwa?
Yebo, ubandlululo kalufunakali. Even isihlelo sombuso, i-constitution yeZimbabwe ayisebenzi ukubandlululana.